Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Sisise ukuthi kulokhetho lolu olwa president, kulokhetho futhi esigabeni, ukhetho lobo senator abangena ku Senate, o congressmen abangena ku Congress.
Kusasa lukhetho oluqakathekileyo kwele Melika osokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 93 million asebevote besebenzisa iposo lendawo zokuvotela.
Into engifundileyo kuma elections lawa kungenani there is no violence. Isikhathi esiningi bekulokuthula, izakamuzi zibonakala zibambene kungela ukuhlukumezana. Kukuchiyene kakhulu with Zimbabwe kuyisikhathi sama elections, abantu bayabe bechaywa, abantu vele yabe limazwa.
Ngesikhathi elemelika liphakathi kokhetho lokudinga umongameli omutsha kumbe njalo ukubuyisela ovele ekhona, uZulu weZimbabwe uthi kuningi okungafundwa endabeni zokhetho. Usibalukhulu wesabelo senkabazwe uSenator Larry Mavuma utholakale ele COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Usibalukhulu wesabelo senkabazwe uSenator Larry Mavuma usevalelwe yedwa ku-quarantine emzini wakhe ngemva kokuhlolwa wafunyanwa ele COVID-19. Umnumzana Mafima onguye njalo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngomsebenzi wokumelana le COVID-19 enkabazwe utshele iphephandaba le The Herald ukuba leli gcikwane alimhlaselanga ngolaka, ngakho ke abezempilakahle bayeza ukuzomelapha ngekhaya. Sikhuluma nje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula izi-9.2 i-8374 asebetholakale bele COVID-19 selokhu yaqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulomkhuhlane sebezinkulungwane eziphose zifike kwezi-9.2 7927, kuthi inani lababulewe yiwo lokhu likumakhulu edlula amabili 243. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,794,507 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lambili 43,176. Abekolitshini le-John Hopkins University laseMelika bona babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane lasikhombisa 46,632,558 ababanjwe belalo labulala bedlula isigidi. Kusasa lukhetho oluqakathekileyo kwele Melika osokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 93 million asebevote besebenzisa iposo lendawo zokuvotela. UGift Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Umongameli Donald Trump lo wayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden bethekelela indawo ezihlukeneyo namuhla besenzela ukukhanga abantu ukuba bebavotele. Sebedinga abantu abangakacaci kahle ukuthi bazavotela bani kukhetho lukamongameli. Ozanqoba kukhetho lolu kumele athole lokho okuthiwa ngama-electoral votes angamakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 270. Oncintisayo ulakho ukuthi anqobe elizweni lokhu ejikelele, kodwa abe senqotshwa nxa engatholanga ama-electoral votes ayeneleyo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika bathi kuqakathekile ukuba umuntu avote kukhetho lolu. Umfundisi Raphael Mthombeni ohlala eDallas, Texas uthi abantu bavota kahle kukhetho lolu okwamanje.
Balungisile, kuyalungiswa, kulungisiwe kakhulu mina ngokubona kwami. Kulungisiwe in the sense that uyabona ukuthi abantu bakhululekile ukuthi baye vota njalo bavota ngesikhathi leso abasifunayo. Bafakile izindawo ezithile lapho kuvotelwa khona ezaneleyo ukuthi abantu baye khona baye vota. Okukakhulu okuqhakathekileyo engikubonayo ikukhululeka lokho esingathi dina i-democracy yokuvota, ngoba kuyavotwa ngezincwadi, lokho okungathi izincwadi loba nje kungathi kuyahlupha ukuthi aye incwadi zizathini, incwadi asoze zifike, incwadi zizathini. Kodwa ke eqinisweni ukuthi incwadi zizafika ngoba ama-systems le avele akasebenza ngaphambili, asiyonto okuthiwa khona into entsha ukuthiwa kuyaqalisa ukuthi kuthunyezwe amavoti ngencwadi. Ikombona ngathi kuzasebenzeka silapha inxa ukukhangelela ekuvoteni lapha.
Lo kusekelwa ngumnumzana Thabang Nare ocubungula ezombusazwe othi kumele ke abantu nxa bevota babone ukuthi bakhetha abakufunayo.
Zwisise ukuthi kulokhetho lolu olobo-president, kulokhetho futhi ezigabeni, ukhetho lobo-senator abangena ku-senate, o-congressmen abangena ku-congress. Kuyokuthi ezigabeni in each state, siyazi kwelakithi kusetshenziswa ama-province, u-governor, sike saba labo-governor eZimbabwe, u-governor of each state laye uyakhethwa. Kube sokukhethwa futhi labo-mayor, kukhethwe lama-representative abafana labo-councillor, kuyakhethwa kukhethwe ukuze kukhethwe lo sheriff. U-sheriff ngokhangele amapholisa esigabeni, kungabe kuyemakhandeni, eluveve, edulubazimu, ejawunda, oyabe ekhangele amapholisa laye uyakhethwa ngaphambi kuzingenela kumele akhethwe. So okhangele izikolo esigabeni, oyabe ekhangele izikolo mbene lobhengula kumbene njube laye uyakhethwa i-school board. So i-decentralization ne-devolution isesibangeni esiphakemeyo.
Akwaziwa ozanqoba kukhetho lolu njengoba uMongameli Donald Trump esithi lulakho ukwebiwa libandla lamademocrats ukhetho lolu.
In a Democrat area, they sent out 1,000 ballots, everybody got 2 ballots. This is going to be a fraud like you've never seen.
Kodwa uBiden uyakulandula lokhu.
And in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, that will be accepted.
Ukhanya izindala zombili kukhetho lolu oluza kwenziwa kusasa ekuseni kuze kuyefika ntambama. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, nginguGift Dube.
Kunjalo njengesikhathi elemedika liphakathi kokhetho lokudinga umongameli omutsha kumbe njalo kubuyisela uvele ukhona, uZulu weZimbabwe uthi kuningi okungafundwa endabeni zokhetho ukuze luqhutshwe ngcono elizweni. Kodwa uhulumende yena uthi akukho okungafundwa iZimbabwe mayelana lalolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcitshi ezicubungulayo zombusazwe zithi eleZimbabwe lilezifundo eziningi elingazithola ngokhetho lolu. Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Khosa Nkomo uthi into enkulu engafundwa iZimbabwe yikungabi khona kodlakela ngezikhathi zokhetho.
Ukudaba lama-elections elizweni le-America sibona kulenkuthazo eziningi kakhulu, and ngekubona kwami kulezinto eziningi that we can learn. As an individual, into engifundileyo kuma-elections lawa kungenani there is no violence. Isikhathi esiningi bekulokuthula, izakamuzi zibonakala zibambene kungela ukuhlukumezana. Lokhu kuthiyene kakhulu with Zimbabwe, especially izinto esizibonayo nxa kuyisikhathi sama-elections, abantu bayabe betshaywa, abantu vele yabe limazwa.
Uqhubeke esithi abaningi eZimbabwe abalandela ukhetho lolu bafisa ukuba umkhokeli wama-democrats uMnumzana Joe Biden anqobe.
Kulapho lapha eZimbabwe abafuna uTrump uBiden, umuntu lo muntu ufuze ubone lokho okuqakathekileyo. Kodwa iningi ngibona kwami njengabe ngikhuluma nabantu lapha kuma-communities and even kuma-forums ama-journalists, abaningi ngibona bafavor uBiden. Balesifiso sokuthi uBiden angawina, maybe izinto zizabe ziright e-America.
Khetho lweMelika lwenziwa ngesikhathi uhulumende weZimbabwe ezama ngazo zonke indlela ukulondoloza ubudlelwano obuhle lamanye amazwe omhlaba. Umsekeli kamgcinisa lobona ngimsebenzi kubandla leZANPF umnumzana Mabutho Moyo uthi uZulu weZimbabwe kakumelanga azihluphe ngokwenzakala kwele Melika ngoba kungelani laye.
Hayi, thina njengamaZimbabweans asiphatheki kangako kumpumela yokhetho lweMelika. Kumbe kungena uTrump kumbe nguBiden. Nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe, kuyabe kulokhu kufana kithi. Kuyabe kulokhu kufana kithi ngoba senanzelela ukuthi sokube nama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera, izijeziso lezi zafakwa phecelezi ama-sanctions. Bangene Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy, ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le-amendment sekwa-reinforce lawa ama-sanctions. So yitha ukhathalekile ukuthi kungene ubani, thina esikufunayo ukuthi ama-sanctions asuswe.
Lanxa usuku lokhetho lokudinga umongameli kwele Melika lungelwakusasa mhlaka 3 Lwezi, ezigabeni eziningi zelizwe abantu abangaba izigidi eziphosa zifike ikhulu sebevotile kuhlelo lokuthumela ngeposo lolwe early voting. Zindala zombili phakathi kwamongameli Donald Trump okhona manje oyibandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden omela ibandla lama-Democrats. Loba nje kulabalihlekana abakhona ephepheni lokuvota, kodwa phakathi kukaTrump loBiden kulapho kukhangelelwe ukutholakala umongameli omutsha weMelika. Okungaba yikubuyisela uTrump ukuthi abuse okweminyaka emine loba kukhetha owaba ngumsekeli kamongameli uBiden. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi impiko yokuthi unkosikazi uXelia Mnangagwa lendodana yakhe uCollins balenkohlakalo ayisoqiniso, njalo lokhu kukhulunywa ngabakhuthaza abantu ukuthi bevukele uhulumende betshengisele. Lokhu kwenzakala isiphathamandla seZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya owetheswa icala lokuzama ukuphuma legolide elizweni ngokungekho emthethweni, labanye bakhe sebekhweze isicelo edaleni kamantshe sokuthi bakhujwe esitokisini ngemali yesibambiso yebail. Umantshe uthe kulobufakazi bokuthi omunye kankosikazi Rushwaya umnumzana Ali Muhammad laye ulecala ngoba kwatholakala incwadi zakhe, ngakho uzathoniswa njengabanye. Amapholisa ayithule umbiko ephikisa ukuthi unkosikazi Mnangagwa uphathekile kucala eletheswa unkosazana Rushwaya, laye wakugcizelela lokhu. Emhlanganweni lentatheli izindaba oqhutshwe namuhla, unkosikazi Mutswangwa uthe uhulumende omutsha kamongameli Mnangagwa ulwisana lenkohlakalo, njalo kulobufakazi balokhu ngoba sekwabotshwa iziphathamandla zakhe ezetheswa icala lokungethembeki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lapha sesimnambona ingani sengathi obomthwanga basheshe bakhuluma, baphangisile ukukhuluma ukukhomenta ngendaba leyo. Laba abantu abafake igama likankosikazi kamongameli entweni leyo ngabantu abangahlolwa betholakala ukuthi ingqondo zabo ziphelele zikwanile, and kungeke kwaba lesizathu sokuthi bamane nje bavumbuluke bekhuluma into enkulu kangaka mayelana ngonkosikazi kamongameli. Kuthi ngaba ke bathula ukukhomenta kwakhathesi abomthwanga, bamelele ukuthi sizwe ukuthi into le idevelopa isiyafika nga. Nangu loba u-Ali Mohammed ubotshiwe ngenxa yamazwi akhulunywa yibo futhi bona laba abantu e-airport. Ngokufanayo nxa lo ebotshiwe ngenxa yamazwi nalawo kwehlukane okunganani la mazwi akhulunywe mayelana ngokunkosikazi kamongameli, lakho kungafanana inxenye kungabe kuyikho inxenye kungayisikho. La bantu baqala bema indaba leyi izingene emakhothi sizwe ukuthi thini iyangaphi ingabanjwanga ngekhanda.
Unkosikazi Mutswangwa uphinde wathi uhulumende lo omutsha okamongameli Mnangagwa usulethe inguquko eningi, njalo ulwisa inkohlakalo. Lokhu kuyabonakala ngokuthi kulezinye iziphathamandla zikahulumende sezake zabotshwa. Ubone ngani kungaba liqiniso yini lokhu na?
Hayi, akula qiniso lapha, sisikhatshana kakhulu ukuthi into esingayikhuluma ukuthi indaba ye-corruption uhulumende lo omutsha useyinqobile ngenxa yabantu abayi-102 abathi sebebabophile. ende kucaca ukuthi kubothwa kwabo bobothwa ngenxa ukuthi sokuyindaba zokuxabana kwama-factionalism nalawo ukuthi ngabo G40 labo la cost ukuthi awufunakali wena ngosucina ubothiwe ngosucina uvalele so ngeke sathi sesiyinqobile ukuze siyinqobe siyiqede i-corruption eZimbabwe inkulu kakhulu kusamela kubothwa amadoda akhanya ngamehlo ukuthi a-corrupt hayi abaguduzelwayo beze betholelwe i-corruption bakhona uvele ukuthi bakhanyile ubonti lezi zine-corruption so asikafiki khonapho abaqale beyeme civili ukucelebrate okwakhathesi sizibone sivume ukuthi ya okweqiniso hayi i-corruption siphelile eZimbabwe nokuthi into zisesezinje sezakala ngendlela ezenzakala ngayo
sesikhangela osokwenzakele ngecala leli eletheswa unkosazana Rushwaya ubone ngani kuzawela ngaphi indoko loxaxa
ngesilungu sithi unfortunately ukuthi amapolisa agcine enika istatement esinje abantu abahlekisana ngase besithi command statement ngenxa ukuthi bafosiwe ukuthi khulumani lithi mina lokhu kangikwenzanga so abakukhulumanga bona kwamaqini ngama-investigations abo lakula ngendlela amapolisa asikile ngeqiniso abangathi indaba lesebe-investigate bayiqeda ukuthi benike istatement esinjengalesiyana batsheli ukuthi khulumani istatement esinje and basikhuluma so singabantu nje abalaleleyo abahleli elizweni angeke nje sivume kalula ukuthi shuwa ngeqiniso yikho abanye zama-investigation bayibambe xhaka indaba esitshela into yiyo nje ephuma kuhle ngawo unkosikazi kamongameli kazange aqala akhuluma ukuthi khulumani lithi bezikhulumele bona bodwa inxenye bekuzaba lula but nxa yena eqale unkosikazi wathi khulumani lithi mina kangikwenzanga lokhu suka kube nzima and i-case le ikhanya ile influence eningi esingakayizwisisi eyabanye abantu abakhulu so sizalinda siza ukuthi izahamba iyefika ngawo akhathi esinzima sibili ngoba kukhanya abaningi abasaza botshwa kula muntu lamandla okuyacithisa i-CCTV ye-airport kungela abantu abakhulu aba-involved entweni yangkhona ngoba kuyabe kuyinto emangalisa umhlaba wonke licala elikhulu kakhulu ukuthi lowo muntu silindisa ngkhona usithethe nga asiyibambeni siza ukuthi izafika nga
lowo ngumnumzana abekezela amadoma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo ngakwelinye icele ibandla le-MDC Alliance lithi umeya weChitungwiza uCouncillor Lovemore Mayikho ubotshiwe ngamapholisa esetheswa icala lenkohlakalo elokuvimba ukudilizwa kwezindlu ezakhiwa ngokungekho emthethweni. Ibandla le-MDC lona lithi amalunga e-MDC abezama ukungena ofisini ebangwa ngamabandla la omabili eMorgan Tsvangirai House eHarare abotshiwe izolo njalo azamiswa kusasa emthethwandaba. Live Talk namhlanje sikhangela okwenzakala eZimbabwe kanye nokhetho lwe-America.
Kulabantu abedlula abangamakhulu amabili ababikwa bebotshiwe kwele Belarus phakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abakade betshengisela kulelo lizwe befuna ukuba umongameli Alexander Lukashenko ehle embusweni sokungamaviki alishumi lambili abantu bele Belarus betshengisela. UZulu waseCameroon lokhu egcwele ezitaladeni etshengisela esola ukubulawa kwabantu esikolweni esingezansi yelizwe lapho uhulumende athi lesi siga siqhutshwe ngabahlamuki abakhuluma ulimi lwesiNgisi. Isikhulumeli sabebutho sitshele inhlanganiso yabezindaba yakwele France ukuthi kulabantwana besikolo abayisikhombisa ababulewe kulesi sehlakalo. Impelasonto ibone elemelika lisethula isilinganiso sabantu asebetholakale bele COVID-19 esethusayo. Kutholakele abantu abazinkulungwane phose ezilikhulu lele gciwane leli langalinye.
Kulokwesabela ukuba umsebenzi wonke obusuwenziwe elizweni wokuthuthukisa impilakahle yamantombazana labesifazana kwezocansi lezokuhlela kuhle imuli ungagcina usiba yize ngenxa yokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho welizwe lobunzima obudalwe yikuqhamuka kwe-COVID-19. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ukuvulwa kwezikolo kunsukwane esanda kwedlula kudale ukuqhamuka koduwo lokungaziphathi kwabantwana kwezikolo osokwethuse ababalisi nabazali. Umhlahlamoyo wenhlanganiso yabasakhulayo e.youth uthi i-lockdown yiyo engabe iqhelise ukungaziphathi lenduku ezihambelana nalo mkhuba.
Abantu abatsha bese betshona behlezi ezindlini and naturally nje ngokuba ngabantu abatsha iindaba zocansi lezi bese sithi umemetheka kakhulu, yikho bese sibona ama-STIs lawa abesesimemetheka kakhulu kuma communities yethu.
Uthi udubo lobuyanga lokusilela kokudla ikakhulu ngesikhathi se-lockdown kubangele inkinga ezijiyake amantombazana labesifazana bekusimo sokungenelisi ukuzivikela.
Ukudla bekuvela ngaphi? Sikhangela futhi lamanye esithi nangama-child headed households. Uthi right nxa umakhelwane esethini ukudla ulakho kodwa usefuna ucansi, ngenzani mina njengomuntu omutsha ukuthi ngikwanise ukuthi ngilale lami ngidlile kumbe labana wami silale sidlile?
Umnumzana Joseph Mutaneri wenhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini eGapuz uthi iningi lezisebenzi ikakhulu ezesifazane ezisebenza emapulazini zikhala ngokuthi azilufinyeleli uncedo lwekwelatshwa loba ukuzivikela kwezempilakahle.
Ngabala esiwathi ngama-sanitary facilities, siyabona ukuthi akula futhi ama-toilet emasimini. Abanye abasifazana basebenzisa kumbe amahlamvu ezihlahla uma nxa bekugeza.
U-Andile Ndlovu wenhlanganiso ye-youth.com uthi babona okudingakalayo kuyimfundiso engenza umuntu enelise ukuzivikela.
Okwakhathesi sibule iprogram esiyenzayo kuthiwa yi-right here right now program esiyekuthi si-advocatela for i-school health policy ezikolo.
Abantwana bedlula amakhulu amane 415 babikwa bemithiswe esabelweni yasemanicaland ngesikhathi se-lockdown okugoqela labantwana abakumfundo yaphansi nga-grade 7 abanye betshiya isikolo sebesiyakwendiswa. Abazali abaningi basale bedidekile bengazi ukuthi bavumeze abantwa babo ukubuyela esikolo kumbe ukuba bezihlalele ezindlini besesabela ukuthi bangabamba izifo ezifana lengulamakhwa kumbe ukumithiswa phezu kokuthelelwa sona isifo se-coronavirus. Abogatsha lwezempilakahle batshele idale lephalamende kwisikhatshana esanda kwedlula ukuba abafundi ababuyela ezikolo lokhe bebalutshana, njalo ababalisi abalokhe besasebenza benela ukuba balondoloze umumo umuhle ezikolo. Inhlanganiso ezimela amalungelo abatsha kwezempilakahle emacansini zithi ukungaziphathi kwabantwana ezikolo ngesikhathi sokungena kuhlandla lesibili sokubuyela kwabo ezifundweni, ababalisi nakwelinye icele bekhalala imisebenzi sokubuyisela muva umsebenzi okade sebewenzile wokuvikela abesifazana kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inkampani kagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company isikhweze umthelo wamandla kagetsi ngesilinganiso sokuyingxenye ekhulwini 50%, lokhu kungokwesibili linkampani ikhuphulala umthelo phakathi kwenyanga eyodwa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akuphathi kuhle uZulu weZimbabwe ukukhwezwa komthelo wamandla kagetsi osokudale ukukhonona okukhulu, yena ovele phakathi ngobunzima ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla, indleko zezikolo, layo yonke indleko emhlangothini zonke zempilo esikhuphuka okwethusayo mihla ngemihla, ikanti-ke iholo lezisebenzi lingakhuphulwa ngesiqubo esifana lokuqonga kwentengo. Ugetsi usezabhadalelwa $67 RTGS ngekilowatt elilodwa okwamagetsi akusilinganiso sakuqala samachumi lanhlanu ama-units angu-50, kuthi ihlandla lesibili lithengiswe ngamadola amathathu $3.65, isilinganiso samagetsi angu-51 kusiya ku-200 units. Le $9.92 ikilowatt elilodwa amagetsi aqala ku 201 asiya ku 300 units. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi weNational Consumer Rights Association inakora uthi lokho kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinto eziningi.
Ukukhwela kwamagetsi ekabili ngenyanga kuveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle elizweni. Ngokuba akufanelanga kwenzeke lokho, singakhohlwa ukuthi amagetsi nxa ekhwela kakukhweli nje wona kuphela, kodwa akhweza lezinye izinto ezinjengokudla, isinkwa, impupho, ishukela nakho konke okunye. Akusali lutho lungakhwelanga nxa sekukhwela amagetsi. Kanti ke vele wona lanxa bekukhwele wona wodwa ngendlela asadula ngakhona kusho ukuthi balutshwana abantu abangenelisa ukuthi baphile ngaphansi kwentengo engaka yamagetsi, kwenza kube nzima ukuphila eZimbabwe.
Unkosikazi Sifiso Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi osokusenziwa yile inkampani kuyethusa njalo abazwisisi ukwehlukaniswa kwentengo ngezigaba zama-units.
Indaba yokukhwela kwamagetsi leyi njengoba siphuma semphakathini kanje ayingiphathi, ngoba amagetsi aphonga ukuvela akhwele nje kube namhlanje avuke ekhwelile, kulapho avele avuke ekhwelile. Lama megawatts akhona lawa awasalasti njengakudala. Le mali zakhona ama-diagram esebesewathunyezelwe, uyathi uyakhangela ngentengo yakhona uthole ukuthi akuhambisani ngentengo yakuthenge ngayo langama-units ababe bekhulume ngayo. So indaba kagetsi leyi ayi isifuna ukuba nzima phakathi nakomphakathi. Lokukhwela kwawo ekhwela amaholo abantu engakhweli, asisakwazi ukuthi sizaphila njani. Ingabe nje layo kumbe ihulumende ingabe iyangenela kumbe sichasiselwe okungaphezu kokuchasiselwa. Uzathola labana ngenye indlela okuyabe kubhalwe ngayo, abanye abantu vele kunzima lokuthi bayizwisise. Lami nginje ukuyizwisisa kokhona kusuka kube nzima.
Unkosikazi Melissa Ntini oyisakhamuzi sakoBulawayo elilotsha uthi lokho kuzadala ukuxabana okukhulu labanikazi bezindlu.
Lokho okwenziwe yivesa kubi, ngoba kunje sihlala ezindlini zabantu. Kunzima ngoba abanye sebezathatha amathuba okusikhwezela irent phakathi kwesikhathi besithi ngoba ugetsi amagetsi ekhwelile. Njalo siyananzelela ukuthi amagetsi akhona awasahlali, ngakho sokuza sizimela iningi lethu, ngoba kathesi imali zinzima ukutholakala. Thina asisoze sikukwanise lokhu, kunzima, bakhweze kakhulu. Ngabe uhulumende uyangenela asisize, ngoba sizaswela indawo zokuhlala.
Unkosikazi Ethel Chuma esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuyadanisa ukuthi amagetsi akhwele buthumuthumu.
Okwelizwe lethu kuyasizukumeza kakhulu, kambe amagetsi akhwela buthumuthumu kangako. Impilo bani lezi esiyiphile nje ihlukumeza kangaka. Kusho unasiphilela ukuthenga lawo magetsi nxa ungasathola ngaleyo mali, kutho ukuba wena kawusekulayitha njengabanye abantwana. Ukudla kuyadula, amagetsi ayadula, yonke into iyadula. Kubuhlungu kakhulu. Aluba kumbe bayama kwesikhashanyana njengoba babekwenza kuqala ukuthi amagetsi abaakahlali bekhwezile, abese kuyibuthumuthumu. Kuyahlukumeza kakhulu lokhu, le mali yakhona singelayo.
Umbiko owethulwe yinkampani ye-ZETDC izolo uveze njalo ukuthi uZulu uzamele abhadale amadola angaphezu kwamakhulu amahlanu, i-$547.50, ukuthi athole amagetsi angu-51 units kusiya ku-200 units. Kuthi kulabo abafuna amagetsi amaningi bahlawule phose inkulungwane yamadola i-$992 ukuthola amagetsi aphakathi kwama-unit angama-203. Abazafuna ukuthenga amagetsi angaphezu kwama-units angama-300 i-300 units bazahlawula imali eyedlula inkulungwane elengxenye i-1623. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wathatha isinqumo sokuthengisa amagetsi ngendlela entsha epima amagetsi ngendlela imuli esebenzisa ngayo, kanye lokulinganisa intengo yawo ledola leMelika. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.